ukuthi balazihlobo endabeni zethu zalamhlanje ngolwesine izivandlela 18, 2018 izethulelwa ngukasidi Jeremiah. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizinikele ukusebenzisana yiloba ngubani kwezokusungulwa kwezamabhizimusi elizweni. Kuthi-ke inhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele eye-Human Rights Watch lamhlanje yethule umbiko wayo otshengisa okwenziwe ngamazwe awe-Afrika atshiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka odluleyo ka-2017. Izakhamuzi zeGwandale, iBulili Mawest zibikwa zihlalele evalweni ngoba abe-ZANU-PF behamba bebhala aphansi inombolo zencwadi zabo zokubhalisela ukuvota bethi yiyo indlela yokuthi bathole usizo lokudla kanye lokungena kwinhlelo zentuthuko. Izilimo zenyakatho emandebeleni seziqalile ukuswaba lokuma kulandela ukusilela kwezulu elinalisima. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-FC Platinum lethule okusemthethweni abadlali balo abatsha lamhlanje emini. Kuthi-ke ku-Live Talk namhlanje uhlelo olukhangela ukubhekane labesifazane asiyihluzeni bomama, sikhangela amabhizimusi angenziwa ngabesifazana ngalesi sikhathi sokunzima kwezenotho eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ku-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kusiku WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.